soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 12/2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le-TCC athi wona akazange ayeda leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Kumele kungaleda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze kumele kungancede ukuthi yoni-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba-ke umlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganayi World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe-TCC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga usomlomo wedale leparlamente umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe eyinye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TCC awedale leparlamente umnumzana James Timber, Morisi Ritzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe-TCC. Kodwa-ke okhokela iZANU PF edale leparlamente umnumzana Phuphurayithi Ogarepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga we-TCC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga we-TCC edale leparlamente umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela okuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso sikuphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le-TCC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa nganayi World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
Umbukiso wehlangana ihlanganani uqalile namhla wobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality and usuku lwethu lokuqala. Kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esike sahlangana nabo izinga labo lithe ukuba phezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iphepho ke lotshwe yidinga izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awetourism eZimbabwe. Ubananxa belelens kumbe balamabhizinisi abo angenamali bebebesehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka e-platform yezida sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumanaja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa zikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, kutourism sector, kumanufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente we-ZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso ze-ZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umsolo owenzakala eZimbabwe. Nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mavela uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF, ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe, ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni, sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Obemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano uMnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulashwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi wikhiphile i-report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC or ama-observers phambi kokuba yasekhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
UMnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele-e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama-small parties siqalisele ukuthengisela i-government ukuthi siyakhala. Sobonengi bethu, inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lulunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angagcina ethela, ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kufika ingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lishansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimpili ukuba be umlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engena ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba balemigodigodi eminingi khona phana eGaza abacatha kiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imithini emikhulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechine nesifo. Siyakwazi impileko ilokhu iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu. Njalo siyakwazi ukuthivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo. Njalo-ke nenzondane kekhona abantu belelwa umhlabathi azisonke ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela amasinga yingozi engaba khona. Angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukubamba abethukuthela ababe-Hamas abamelana nayo, kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminene nayo akusoke kube lula. Njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpimene.
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and the Shahita with my innocent life. Arashita say, I think we are innocent, including Ranawadiki, those who are tired, very defenseless, and the Shimajadal. So I will completely.
Umumokathesi osamangakuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane labesifazane abangenelisi ukuzivikela. Ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi kube lokuthula njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israyeli ime yodwa, lepalestine layo ime yodwa. Ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi abepalestine sezansi e-Afrika abe seyathola uzibuso wayo, kodwa isoze ikhululeke ngoba kulamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika, ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israyeli. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebathatha nje uhlangothi lwe-Israyeli, so sitsho ukuthi nxa bengumzana uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas, bengingase kunje awusamanga kuhle. Esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele, o-Iran nabo-Iraq ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha, ngoba amafutha yasakhwele sokuzasihlukuluza-ke kuthina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukwane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphanyisa ukuthi iphele, kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Siranqawa sokukhulala ngaboZimbabwe ngamadlwane ngowaphelayo iZimbabwe wayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthaka eliphikisanayo. Ngikukhulu manje, kodwa sinasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O kwabanye abafana nje ababe besebenza bekuhlena le-P A O. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazi vele isiyame ihlangothini le-Palestine, kodwa lomasi yakhona, kodwa angibona ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda. Njengoba ngatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili, ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani. Phinde laba abanyindezela abanye laba amajuda abanyindezela ama-Arab ePalestine naye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lomthuthi izinto kabakhulume nabo kuqondane ne-solution ye-two-state solution.
sibona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kuloku bombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impi le ingaqedwa njani?
Impi le abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali eziningi, ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe sibe wasithi amanye icatsha iHamas nakoyibhola laba ngabantu abazele besithi nxa sokukubise okunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacatshe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kweyimpile kakhulu ukudiliza okuyenze imizelo egaza leyana ingazithule kathesi ngikasinde kathesi, hhayi kuthi akuba lokho kufitha akusela kuthula phakathi kwegaza le-Israel, phakathi kwe-Israel ne-West Bank, phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel, akusuke kube lokuthula. Ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelokhu bebulalana nje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, ekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli eyisithupha, kodwa akungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo, hathi okukaChamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela, sihamba sidlula izinkalo zonke siseqima ifula enzima. Kukho konke lokhu ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kusho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele, sivuka sisiwa lesitshayo lesiphinde siyezibhedlela saqhubeka lokhu kunjalo engekho usengeza lokhu esihamba sithi Chamisa soke sithi Chamisa lakhathesi.
Kolidi, nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokhu.
Indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale bebeyi-CCC thina sizimele thinaba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njalo kwenti kwakubona sokuhamba nganxele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi kona simelele uthi sibonela kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni.
Kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona, izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama-recalls akhona athagethe abantu abanjani, ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangena umoti uye mavuku ngale Tafara, nangena usikoti sakuphwanya. Kutho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekuthi sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ukuthi sisikhangele isinto sesithi ngqo ukuthi sithe nansiyana isitha izana.
Khonapho ke Golide kuthiwa isitha yini kanti?
Angazi into nabakuthatha kabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibaphedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke. Yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba lento zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzalo mpe bethu njalo besenzele okusenzele lokhu. Usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza laye vele from kudala kaleso kule mpikisha engakuthumezela yona emelayo uthamisa emelolozeni u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha impikisha bebonke. So namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele. Uyakhumbula ivi laphana umakhuphe bengala wasazwanani bathi umakhuphe ngumuntu ezala uphevu uJobs Gala laye wathi sephuma efomi MPC 99 bathi uJobs Gala sengumuntu ezala uphevu uMitre wathi ephuma efoma i-PDP wathi uMitre laye sengumuntu ezala uphevu. So into zonke vele zilonge zikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefake izala uphevu phakathi. Angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyana ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akushobelisoshobela ukuthi umkani uthi hayi ukuthi uthiavelena asengumemfazi wami kena umuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ukulabhela abantu
mamlojo nankoke khonapo
ukungaboni ngaso linye bakuduba sonto emangalisayo. It happens, kuyenzakala njengoba sithi uGolide ukuthi ku-relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakoDube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu usengwakondlovu angithi. So mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sisebenze nzima kangaka izanu isaphesa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu. Lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka ungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe yitsho lesimunywana ephalamenti uvukela ukuthi hayi sasimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abekho bethi congratulations mama kusasa omunye evuke ethi hayi lo sengimi ephalamenti akusomuntu obenziweyo nakade kungumuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengikukhipha
giba ngamafishane kwalapha Golide
thina esikusho yona kabaqedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuza nimbuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki imizwo elezamphefu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo mamlosha imbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana naye ukuthi abangobehleli laye emathupa kuthi kanti mndoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku wayesingenze ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo kona ngale kudlomsele kibo hasho ukuthi
kaleaausunkosikazi wakho engavuke efile ebulewe kuyadingakala ukuthi buyizibethe sibhenefite ngokufa kwamamalwane. So ekweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutrese ukuthi obhenefitha kakhulu ekuhlukulezweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sihlela abavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obhenefitha kakhuluobhenefitha
kakhuluhoniphiyovoti
kwasekuqaleni ngulonga so nipiyo i due process kwasekuqaleni you don't respect
zana
mamlozi ababa elizoza yenziwa ngakahle ezimbabwe.
Lapha lizwe uSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-Triple C lomnumzana Joseph Chuma okudalela ezanu PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child. Sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane. Singake hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Triple C athi wona akazange ayedalela ephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibonayo ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.